Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali puka njani suduka ndaba wala mgele msakazweni we studio 7 ngole sivili mtlazi kutu nkwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Ndabe nizetu la mhlanje. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walila ibail umnumzana Job Sikala unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswa avuzayo enkundleni zokuxhumana.
Izanu PF leadership yabo isurvive kahle ukuthi batshontshe kahle uphonto welizwe makula ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhishwa kuzoba le transparency le accountability.
Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya inengi lile mbuzo yokuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani.
Uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela umviyo lomnyi ukwenza unamnede ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo.
Sijabule kakhulu, mithi kakhulu, njalo kukhona abanye abe-recipisize abafodazi wethu ukuthi lokho kusinceda kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifilela abantu angani abakujabulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walila ibail kanengi nengi umnumzana Job Sikala unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswe nzima enkundleni zokuxhumana izolo. Uferesi nguye njalo owahlulela udaba luka unkosazana Mary Mubayiwa owayethethwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Inhlanganiso yeTeam Pachedu yethule umfanekiso kaFeresi yathi abantu kumele babe mazi ngoba nguye oncindezela abalwela amalungelo oluntu. Lisiyatshona elayizolo uFeresi ubese nguye ogcwele enkundleni yeTwitter iningi limsola lisithi uyasetshenziswa njengohulumende. Kodwa abanye basole lokhu besithi yikuhlukuluza uFeresi okuthiwa yi-cyberbullying ngesiNgisi. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uyamvumelana nala labo abathi imthethwandaba isisetshenziswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelela nelo khetho oluzayo oluka 2023 akusasimangalisi thina ngoba sekuyinjwayelo modus operandi eZANU PF ukuhlukuluza iopposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi. Into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZANU PF eoperator ngayo. So ukubotshwa kukaNgarivume lokubotshwa kaJob Sikala akusasimangalisi thina ngoba iZANU PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulodlame. Sabona even ngo 2008 izidliwe lapha izanu iMDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident. Sabona udlame oluserious kakhulu kuRunoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye state house phezu kwezidumbu zabantu ngangcono angasakontest. So imodus operandi yezanu ukuthi ihlukumeze abantu iconfuse abantu bavote bethukile ubesesaba ukubotshwa besesaba ukutshaywa zonke izinto ezifana lalezo. Yindlela iZANU PF emaintaina ngayo ipower, indlela eriga ngayo lama elections.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama sanctions esale elokho ekhona ibandla lezana PF kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi bakithi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izana PF yiyona engingathi mina i biggest advocate ama sanctions izana PF i survivor i leadership yabo i survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhitsho kuzoba le transparency le accountability injalo abantu bezano abakufuni khona lokho so siya kubona ukwenza kwabo lokho bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama sanctions azogcizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i end result abayifunayo bafuna ukuthi ama sanctions angakhitsho ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tjontsha sizwisibonile nge gold mafia e program lenzwe yi Al Jazeera ukuthi i-leadership, including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe, yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai. So into ezifana lalezo, ama-sanctions angakhishwa. Angeke basakwanisa ukukwenza khona oko ngoba bayabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni. And ebona, njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals, angeke bayivumele ukuthi ama-sanctions akhitshwe. So kumele bayenze abakwenzayo. Wenze ukuthi ama-sanctions ahlale khona. Ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo.
Alo ke ngumnomzana Den Moyo ohlaziya izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Ukusungula imali entsha ephiwa i-digital currency kuthiye iningi lile mibuzo ukuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani. Lokhu kulandela olunye njalo uhlobo lwemali eyegolide eyasungulwa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami kungaba ngohlelo oluhle kakhulu nxa sikhangele umnotho wethu. Kodwa silodubo lapha elokuthi abantu kabaselathemba ikakhulu ku-Reserve Bank, abaselathemba kuma-banks laphana uzabona ukuthi abantu bagcina izimali ezindlini phansi kwama-matress landa. So uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani, njalo abantu kabasoze balahlekelwe izimali zabo. Ngoba ngathi abantu bayebefuna ukuba kwazi ukuthi izimali zabo bengazifaka kuhlelo onjengalolu ngeke zalahleka na. So ngibona njengani nxa uhulumende engazama ukuthi afundise abantu ukuthi ungahamba kanjani.
Manje ngokubona kwakho abantu abangafinyelela ukusebenzisa imali yonale njengoba ikhanya iyabisebenzisa ubulembu i-internet, kungayenzakala yini ukuthi kube ngabe emadolobheni bodwa abenelisa ukuthi basebenzise imali yonale enje?
Khathesi awukacaci ukuthi uhlelo luzabe luhamba kanjani, kodwa nga ukuthi ubulembu buyafunakala sokusitsho ukuthi abantu abaningi baye bengakwanisa ukuthi basebenzise uhlelo lolu ukuthi nabo bathenge besebenzisa i-digital currency. Okunye njalo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe balethemba lokuthi nxa bele cash into zabo ziyabahambela kuhle. So uzabona ukuthi ku-survey enzwa ngabe-Reserve Bank uminyaka emine edluleyo babona ukuthi bekule mali engange-7 billion eyayisecirculate laphana kwi-informal economy, abantu bethengiselana besebenzisa i-cash. Lapha eZimbabwe abantu bafuna ukuyibona sibile i-cash. So uhulumende kumele afundise abantu sibile ukuthi kungaba lezinye iy'ndlela abazisebenzisa. Kungaba labantu abathi bona khangelani imali ezisenza eziningi zangkhona ngezemkhathini, kodwa uzabona ukuthi kule mali eningi esecirculate outside the banking system ekhona kwi-informal market iyabe iyi-cash.
Alo ke ngumnomzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule kodwa sizaqhubeka sizama. Inkampani eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezigoqela imviyo lomnyi ukuthi ipheke ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ipheke utshwala bewine isebenzisa izithelo zendulo. Lokhu kulandela ukubukiswa izithelo ukubukiswa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngempela sonto. Inkampani le egcile elupane ithi iyathokoza ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la. Amanamnede la wona asembodleleni elotshwe ukuthi mnyi juice lemviyo juice. Ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter lapho iningi labantu elibachayele ihlombe lisithi bathethe inyathelo elibukekayo kakhulu njengoba iningi lijwayele ukunatha amanamnede aphekwe ngomhluzi wezithelo zesilungu kuphela. Umnomzana Mgcini wethu Mazula isiphathamandla salinkampani uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baxhaswa lugatsha lozokuthengisela phandle kwelizwe olweZimTrade uhulumende inkampani yeAfrican Food Revolution kunye lezakhamizi zelupane.
Iresponse yabantu was very good sijabule kakhulu ibinhle kakhulu. Njalo bebekhona abanye abe-criticiser abodade wethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasikelela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda babajabulela abaprodade wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Lapho sichase khona i-African Revolution, thina vele besijonge ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu abelupane ngalokho sibizwa kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sesiphathisile kakhulu ngohlelo lwe-government okuzwa kuthiwa i-Education 5.0. Sinqedakeleyo ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeyenza ama-experiment ethu elupane State University. Sithe sisaphezwa khonokhu izinhlezi yabuya layo chasa yasinika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu ichiliso ake siyeza ukuthi singayisota njani. Njalo wasinika namaamadata ukuthi singakwasa noku-venta into i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amaprodakti asiphathela wona alungile akhini before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret yekampani ukuthi siproducer njani ama-juice but amafitshane kasiyifaki ama-additives siyenza ama-natural juices. Uhlelo lwehulumende olubizwa nge-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona siyenze ama-experiments yethu kuwanamhlawulo esiyikhipha. So sesiyenzile ama-experiments ethu, siyayenza ama-experiments njalo njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba siphase igada lohulumente lobizwa kuthiwa iZimTrade. Liyasincedisa kakhulu ukunye advice ukuthi ngafuna i-exporter kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi export ama products wethu ku diaspora ngoba sikhala kuma social media lapho okugcwele Twitter nabo Facebook bekhanya bebathakazelela belesifo sokuthi bewathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa ku-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue yikho atholakala khona for now, kodwa kuviki lezathi bezanga ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule shop okuzinotha yihandi okuyi-restaurant lapho kulokuzakhona okuthengiswayo okudla kuthele okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleni lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya $1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mls lama-375 mls amancane, siphinde sibe namambodlela amakhulu e-75 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomniyi, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamunede?
Amanamunede antavele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamunedeni, yiyo kwenza kwale kunambitheka okukhona.
Lo-ke ngumnumzana Mgcini wethu Mazulu, isiphathamandla senkampani ye-Veggie Guys obexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende uthi inkulumo ebezikhona phakathi kwele-Zambia lele-Zimbabwe ziphethe ngesivumelwano sokuthi ele-Zimbabwe lingasebenzisa amanzi amanenganyana awedamu le-Kariba ukwengezelela la kade esetshenziswa okuzabangela ukuthi kube lamandla kagetsi athe xaxa elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yasemzingwane umnumzana Zephania Sigola isikhothame. Usigola ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 96. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 linjani? Siyaphila thini? Angazi kumbenza zwakala, bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni sure. Sokuqalisa ukuthi sekusiye kuvotweni isitate ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplani yokuthi abakuplanayo ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela umafasibanda layeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisele lishona. Abanye ngabathi ujoyishe umfana kankomo lo usibangele izwe idoti. Mathakithi. AmaNdebele umbuso asuke safa sawuthola nqasile ingqondo zona ezizi. Asuke safa sawuthola. Hayi, yeke safa sawuthola. Umbuso yebantu nababambeneyo. Awuye abantu nabathukana ngali ndlela shwayayayay. AmaNdebele abukeke bekeli ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shuwa amandebele nganikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi intwembizo nganayisile.
Yes, sanibona ku-Studio 7 njani mthakazonke jikelele. Abulisa la umncedisi Dlovu se-South Africa. Angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi obulelayo. Ngisibonge maqhawe, sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi. Nangabona uyozibona. Kube nama sengize ngifisa ukuthi kube namambuka la kithi abona, yabo sibonge. Sokuzoduze kakhulu ukuthi umthakazo uzikhulule. Nalaba nje abezingathi ababoni, bayibhekile nje lento le, ingaphela amandla bafowethu. Singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa naso zibuse. Edabuza ututhole intsha ndinabantu abangangathi sesemazweni sesizozama amadlelo angcono kodwa kithi komthwakazi kunomnotho wonke. kodwa ube khona abanye abantu aba lokhoza into yakithi ababukela into yakithi phansi bencindezele into yakithi abantu abalabo believe gawele walawa bona lawo mafa abazemaphathini esishone abona ukuncindezela nje into yakithi ababona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu. Viva amarapi, viva
kum 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 shelele. Ay, kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo. Uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe uya premature lezinto esizenzayo asizazi. Uthola umuntu eku-opposition ukriticize i-opposition. Why ungacriticize ilizwe? Usuyahleka uzuhleke nabantu aba-opposa i-government liya ubahleka ukuthi kathi vele lokwana sokwafa. Lifuna kukwenze njani? Omunye lomunye makukhulunywa nge-democracy yakhe lomunye lomunye engena endaweni yakhe. Ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi as long engekho ku ruling party. Yekela abantu lawa ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ubusosi yahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphathi yakukho utshele ngubani konoku anti wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lingama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayo nalo iphathi yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke. Just look at South Africa. Ama parties afonywa angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kathi vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties nabafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena wena qhubeka ulapho khona ungalingi ucriticize iopposition. Then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko umuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma yokufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka. Asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyazi. Thank you.
Yebo madoda kithi, yebo madoda kithi ka Studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi. Hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngiliniswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga namhlanje kuthiwa khona ngile workers day ngiyibona ngathi nginaliqathanisa lelanga lama election lalelanga lekuyafanana nje lelanga lika December iKhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endule emuva sasinxa usiya kuKhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika iKhisimusi uyathola ukuqanda ngawenda khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uzuthola udlala emzini wakho hlehlami nxa futhi awusuzibe le stress many headache ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho. Manje ekho ngithi kuwa ngizwela amayouth ngoba ngikhala ngizwela amayouth mina ngizwa ngikhala khona amayouth la azaze ekhokhobe ehamba ngendondolo beyakwazi khuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa beseZimbabwe khona imali okuthiwa ngepentsheni abantu khona ngumdlandi igero ngesitshona kodwa laba lapha hayi inkani sibili nyanyala abakhuleke bencinga uNkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo enxehlehla wombe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa nguzibani ekuholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekuholise. Hayi bakithi asenzeni asintshini ukwenza. Ngiyabonga.
Ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile. Ye hayi ngizwile le ndoda abantu ngu-Angston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule Nguzili mpelu ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla. Kawule into oyikhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho. Kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithe busayo. Kodwa alibanikeze imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu lawa elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi. Ma uphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule. Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule. Indlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elitshaya isifuba ngakho gawule. Njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo. Iyabe ingabayenzela ifeva ngendlela wona okuchaza ingathi liyenzela abantu ifeva. Akulona iqinisa lelo gawule.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 eliwathumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasotsha akwele Russia izolo emadabuka kusa adubule amabhomba ohlobo lwama-cruise missiles alichumi lanhlanu abejonge ukubhidliza amadolobho akwele-Ukraine ambalwa. Kodwa iningi lamabhomba la alifinyelelanga ilizwe le-Ukraine ngoba avinjwe ngezikhali zokuwawisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-Ukraine lisithi liqoqa ukuhlasela amabutho akwele-Russia athumba izigaba zalelo lizwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tumirai Gwegwerere.
Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma imi kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona e-Ukraine le-Russia ngeyokuthi kule lizwe i-Russia ezama ukuthi ithathe indawo lapho okulabantu abavele behlala khona abe-Ukraine. Impe ezinjalo zile nkinga ukuthi khona yeye uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhayele ukuthi khona abe-Ukraine basemzini wabo. Yikho ke abalale indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi masithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona bayabe ngayanga ndawo. Yikho ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kubanzima ukuthi sifale leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela ukuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezase sesithunjwe sekule sezingenelwe yiRussia.
Sizokuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ngani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesa.
Enye into ehluphayo ngale impingi ukuthi khona iUkraine ayizilweli ihodwa nje ngoba ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho ke akusi Ukraine yodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba abavele bele empi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu zenu leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazi vele zikhona phakathi kweNATO le Russia izwe esezesiphumile esezixhumile kathe esezibonakala kundaba yelo kuzeni ye Ukraine le Russia.
Hello ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere olandela ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseFlorida ngapha kweMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umantshi owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Ferris Jakanyuka uthwaliswa nzima enkundleni zokuxhumana. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya iningi lilembuzo ukuthi kanti vele imali le izasetshenziswa njani. Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela umviyo lomnyi ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.